So we see card to send up a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakho sihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Layaphela sokuhamba khonamanje esingathi bakhundana inxa lesihutha lapha-ke izinzi khonapo. So izinzi zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Cowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle Karikayi koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo njengoba kade sisuka endlaleni lesikiyo leyo abantu abalalo uhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi. Esaphi Safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana e-X. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolu ukwenzela ukuba avikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekthivero duzane ledolobho leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo. Ezinye izakhamizi elokitshini le-Cowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle Karikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la nge-drainage njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho. Kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCowdrey Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kodipha lilo mithi elikhulu kakhulu. So ungathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlini. kuyalo kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona ibabayakha kuzo bayathela kohamba khona manje ithi ngathi baqondana incele sihutha baphakise izindlu khonapho so izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje ikansil yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphile ayisithi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe ne-problem ikansil ngaleso sikhathi engeyona yayivele ingekho befakana khonapho so bathethi ikansil iyazama ngamandla ukuthi kwenzele ukuthi amazwi lana ahambe athi ikhansil legovernment iyazama ukuwakhiphe manje abantu kungasebehlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi la ma-drainage ethu senza ukuthi izilingavelelini izini singananga kakhulu sokuthe kugcwala amanzi sehle etutume siyangena ezindlini zabantu kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kade kuthisa kwezinsi le so kwenye isikhathi liyabajuma abantu sangaphidekanga kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele kuma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi samasuweji?
Nxa izulu sina kanje abantu ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-Country Park hhayi betholuluningi kakhulu amanzi abengasekho emadimu then ukuhlalisa kwezulu hhayi ngenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwala ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono ikhansi layo izama sibile lapha nalapho amanzi abengasekho kodwa izama ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi ngavuya laphana emaningi ayatutumba ethine ethingena la hayi bayakhala kilinti kakhulu ngamasuka njengathi thingathi njengama-resident bayaripota kithi thingathi sihambise kwi-council ikansila ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuka sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi i-government kumbe ngangenela ukuthi dinge ngcele ama-private angetala nama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuka.
Umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali be-Country Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho, eLupane, eNyamendlovu, kwanda laseBinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxele umnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili, hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala kodwa ke hayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo inhlanyelo njengoba de sisuka endlaleni le esikiyo le abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo okungama 2 kg kwamabele yikho esesidanela kikho.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Moyo, singathi ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okudonsisa emasimini lapha, hayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebetshaye la magodi entwasa ugajombo yikho lapho abantu asebesikela khona nje kwamalanga la okuthi nxa umkhathi ngawo lokhu senza njengalokhu esikubona amalanga la izulu singani liyavuza enxa emhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile zicakile abantu basebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala so siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka izifuyo ziningi zifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo sikhala ukuthi 2025 abe umnyaka ongcwenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Busani Vundla ukansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakhulu ezabelweni zethu emasimini sihlangabezana lokubakhiya lesi kwabazali abayehluleka kukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno inkomo sezingena amahlanga sebeyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isiJanuwari now. Then from January, February, March, izikolo mabevala abantwana kumbe April. Sesiyavulela izikolo zisiyavula isecond term. Abadala vele abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko wakusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupha kanganani khonokho kansela?
Sele ukuthi omunye uyabele izivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelela emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu yabe ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapha uyavuna, ngapha uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu abomdabu, bayehluleka futhi lapho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabaphathi bomdabu, abalisa, ama-chiefs, ozebhuku, bayehluleka ukukontrola abantu. Nami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunje ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusesele ukuthula imbola kwabo sokungasekho ukuthula. So yikho sikukhangelele ukuthi mhlawumbe encike lika-WhatsApp kwelika-Mathupula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili. Behloniphe induna yami, induna yethu sonke. Ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza, ikhuze ikwazi ukuthi ikhuza abantwana abalalelayo. Kati abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali inkomo kazi iphume emasimini aso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuya. Ngilethemba lokuthi mepe ngcenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba izulu selinile kangaka. Lakade sinje lokhu eliqhubeka lisina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila kaWard 6 eCholocho. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHawuthi kwele Yemen, lapho elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC. Ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamuki M23. Lebutho likahulumende. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Well, weziphathelane leMelika osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump namuhla ucele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka-2021. UTrump wafunyanwa ele cala ngumthethwandaba wedolobho leNew York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babesebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athi emaphambi kwabantu abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki njengomongameli ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalelo elikhulu eliyabe lokhu lisithi phela lowo phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, akucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuzaguqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesise sambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina. Kusho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho. Usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizaboneliswa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni. Sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxelaye ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7?
Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngaseGepeng.
Yes, ngathi inkampani le ibizwa kuthiwa kuyini?
Uma uyi-checka kwi-internet ulihle in electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kukampani yenu?
Siyenza ukwakha i-buildings kaphansi, ukwakha plumbing nogesi. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siyawofa.
Nxa usenza umsebenzi wena lowo we-plumbing lowo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulo muntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu okubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake njenze into engeyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Uma ngithole ulwazi bese ngizohamba-ke ngiyofunda-ke ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiyirejiste last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplana ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini Baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula, kodwa uma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into ezalula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into oyenzayo ukuthi izokwenza ukuthi omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyabisa inzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction, umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-130. Ngikhumbula ngale sikhathi se-COVID kwaba nento ukuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazo ukuthi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction, because omunye umuntu usuka kuthathe as umuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola lungisa lamagiza lokunye, awusitshela ngamafitshane okunye kwini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza, maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, i-plumbing yonke nje, maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwikampani. Noma ungena kukhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, ufisa ukuthi bakuphume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo namba.
Uyiphinde.
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do, siyahamba, so uya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27. Bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333, uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Ye, sizwa njalo Ndlovu kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho, into ze-plumbing, le nto zifanayo. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho, uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. Ngiyakwazi ukukufaka esikolweni ufunde, ubeke imali yakho, ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esilebhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salubonani, salubonani Studio 7. Umlevo okhulumayo kolo sezana. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from 1 azange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngu president. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathefeleleni. Andi ubebuya maye lokho esithi uyenza i-development emashoneleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelop yonke indawo then uexpect ukuthi uzoba i-good leader? Yesh, I wish isikhathi sake masiphela bemfakeje ngisifiso sami kwelithi abotshwe.
Hayi, sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7. Hayi, philani, siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona kusuka ngizwe urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yaseuzapho. We have to blame ukuthi e-Africa why kwaba lokuze i-Ian Khama ngaphansi kayise uSerete Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta ubuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama-Julius George Bush. It doesn't mean anything, okay? As though umuntu eyi-member that particular party, it doesn't destroy anything. Akula nto ukuthiwa lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga ephathini leyo, just do aside with that. Uright usuka ngilizwe because indlela yakhe ongene ngayo useproducile kuyabonakala. From now izaphi lokhu yarepitwayo uyevokote junior councillor and nabantu ababekhontestele u-MP ubonakele mpela kunamandla phambili masuka ngilizwe phambili. Thank you, siyabonga Nkomo, qhubeka.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi, Studio 7, mpela lelo liqinisa mpela lo babo bekakhulumethi. Abantwana besiNdebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani? Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukubulawa isiNdebele kanjani? Kungathathwa mpela umuntu ongazi isiNdebele ehambe efundisa esiNdebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolu limi. Umuntu esiNdebeleni akafundise esiNdebeleni. Weshoneni akafundise eshoneni, wesikhalangeni ngakujala akafundise isikhalanga. Kanti lowaye ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe ishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle, njani donke basakazi? Siyalithanda, sithanda, sibonga le ndaba zenu elisethulela zona imihla ngemihla. Hawu, ukuze sizwe laphana nalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo lapho ematopo. Hayi, izulu liyazimela lakho, konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Njani njani laphele khona, liyaphila ngini? Umnyaka omusha-ke lonke ngelithandathanda edaluka moveni ngwenya awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Go-Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permit ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. Kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Walivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.